uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa inhlanganiso yeHabakuk Trust ibambisane leStudio 7 namuhla sikwamadlambuzi ePlumtree. Kubika uGibbs Dube.
Izakhamizi endaweni lezi zama ukwakha indawo yokulindela yabesifazana abazithweleyo ebizwa ngesilungu ukuthi Mother's Shelter. Unkosikazi Violet Ncube uthi sebelesikhathi eside bezama ukwakha indawo le.
Abanye abantwana bebezithwala bebancane, which is below 18 years. Ogogo labo mama bebelesibindi sokuncedisa nxa sebebeletha okungekho emthethweni. Okunye okukhangelelwe ngesakhiwo seMother's Shelter, abanye basuka ezindaweni ezikhatshana bebehamba phose 30 kilometers to 35 kilometers ukuze bafinyelele eklinika. Abanye abavela emavillageini akhatshana bebecela ukulindela besemizini eseduze leklinika. Kushuthi khona abasizancedisa amavillage ayi-6, which is Ngotsha, Thukuru, Phugwi, Malambu Central, Mpimbila, Thukuru, Banungumba, labavela kwamanye amawadi afana labo ward 12, ward 7, ward 10. Kanye labahlala emavillageini labo balindela khonapha kumavillage kusemaplazini le kubo village 1 up to kubo village 7 kusiyale.
Unkosikazi Silindenini leya uthi izakhamizi ziyazama ngamandla wonke ukwakha indawo le yabesifazane.
Silobunzima kakhulu, indlu yethu sikuwindo level. I-community yacontributha izitina, yacontributha imali yokubhadala ubilida, yacontributha yonke into efunakalayo, ichebechebe, graveli, isent, ibhizi, njalo iyabe incedisa khonapho kubilida. So iprojekthi leyi sayiqalisa ngo-2013 lokhu ingakapheli. Ubunzima esihlangana labo asila material. I-material i-community ye-contributa izimali futhi zokuthi uthengwe i-material iyebhadala ubilida. So silobunzima kakhulu ukuthi indlu leyi iphele. Kathe siku-window level asila ma-window frame, akula ma-windi, akula ma-door frame, and isebenzisa ama-double door frame ngaphandle, phakathi futhi ufunakala amanye ama-door frame. So i-material yonke le ikhangelela ukuthi iphuma kuzakhamizi emalini yona le siyabe siyi-contributor ngomuzi ngomuzi sibe sesihlanganisa ke.
Uthi kula makomiti ambalwa abonisana ngokwakha indawo le iqakatheke kakhulu.
Kule health center committee eyiyo ecubungula ngezokubona phakathi ekliniki ukuthi uhamba njani, ibisinikeza le kuthiwa yi-ward health team. So ama-committees lawa yi-2 ayancedisana khonapho kuyona leyo project bebonisana ukuthi kungayenziwani. Kathesi nje izitina sezaphela, i-committee futhi siyaqalisa ukukhontributha ezinye izitina nga-10,000 per i-village. Uqala sakhipha ama-6,000 per i-village. So izitina zakhona zashota ngoba i-double wall. So sesiqalisa futhi ukutshaya izitina, sesimiswe i-COVID ngoba ayivumeli, umthetho awuvumeli ukuthi abantu bebuthane. So kule RBF ekliniki imali leyo iyabe ikhangelane labo mama abazithweleyo labantwana abancane. So kule 20% ephumayo khonapho la incedisa yibo abathengisa mende eyasusa phansi kwaze kwaba kuwindo level. So izakhamizi ziyabe zicontributha okunye layo i-20% yona leyo ngekota ngekota ingangena sebedoba labo amabhegesi amende kuloku kuncediswana. Silobunzima kakhulu iprojekti leyo yaqalisa kudala, imali ayikho ebantwini.
Sizaxoxa lezinye izakhamizi kwesinye isigaba esifanayo ngeviki ezayo. Udaba lolu luqoqwe yimi owenu uGibbs Dube ngilapha eMaryland.
Siyabonga Gibbs.